inokudana okukhulu ngokuwelwa ilifo elimnyama ebulilima East eward 2 eGwambe. Okwenzakaleyo ngolwesine abantu babizwa eGwambe ukubana bazobhalisa ukubana bazarhola umumbu. Abantu babebaningi kakhulu. Kuthe ngolwesine khona lapho indoda eyiyo esitshileyo wasebuza ukuthi kungani yena engabhalwa. Umazi uthe nxa esebuzela ukuthi kungani engabhalwa, bathi asoze bembhale ngoba lowo mumbu ozoholiswa abantu ngumumbu wezano. Engumumbu wezano nje akumelanga ukuthi yena ebhaliswe. Uthi wokunanzelela wasenanzelela ukuthi kakhulu abantwana sebekhona lapho sebeqala okumangala. Kwathi abanye abayi-6 abanye labo bakhuluma ukufananayo ukuthi kungani umazwi engabhalwa. Chairman wezano wasesithi hayi ukudla lokhu ngokwezano akusiwo khona akwena abantu. Bathe sebebhalile abantu wathi ayena wazibuza umazwi ukuthi wayengabhalwa. Uthe sokunjalo ke basebesithi ebantwini hayi libuye kusasa elingabhalwanga lelo. Ngolwesihlanu sizokhulumisana nani ukuze silibhale. Ngolwesihlanu komazwi basivuka bebuyela khona ngale. Kanti kwaso kuyiplani vele ukuthi efike wathula ukuthi abaningi basebegqoke izigqoko zabo zezano p f. Bathe ngokufikeni basebembuza ukuthi wena ubusithini wena ukuthi wakhala ukuthi awubhalwa. Kwaba kuqaliswa khonapho kwakhulunywa kwathi ubaba uTuboy Moyo owayenguthitshala ePhumuza onguye olipholisa lesigaba waseqalisa ukubopha umufi. Bathe sebembophile bonke la mapholisa abayi babesigaba bebekhona lapho baqalisa ukumtshaya. Sebehlangene bonke lalaba bezano PF bamtshaya. Bathe ngokumtshaya kwabo ngeFriday impela bamlimaza kakhulu wathwalelwa esibhedlela. Uthe ngokuthwalelwa esibhedlela ePlumtree wadluliselwa koBulawayo. Kwathi izolo ke waba umuntu ositshiyayo etshona.
Isililo sikamufi singaphi njalo lithini njengebandla ngalolu daba?
Simaphasaphasa sikhuluma le family ukuthi amanethiwekhi asihlupha ukuze sizwazi ukuthi uhamba njani. Kade besitshelile kona ifamily ukuthi bahambeka kusasa. Sasesicela ke thina ukuthi kona singazama yini ukuthi sibone ukuthi singambeka nini kumbe simbeke ngolwesithathu sisalungiselela. Ngoba njengoba liyazi isimo esisakithi asinayo even le bhokisi ikhofini yokubana ebekwe. So siyazama njengephathi silungiselela ukuthi silungise nomunye wethu ukuthi khona sikhona ukubana sithole izinto ezizayenza ukuthi ebekwe kahle elale ngokuthula mfowethu. Yikho esikulungisayo, sinethemba lokuthi khona yena ngokubekwa uzabekwa khona lekibo eGwambe lapho ozalwa khona. Sizozama ngendlela zonke ukuthi siyembeka kahle umfowethu ngoba ebelilunga lethu lephathi njalo esebenza nzima esebenzela le iphathi yethu. Ongawusho mina yikuthi njengo-chairman eMathebeleni South yikuthi khona ku-province sibe singakaze sikubone eMathebeleni South lokwenzakala. Kukithi simangele ukubonisa ukuthi khona abaqali bempi abayibo abahlukumeza abantu babhizi sibe sukuzwela khatshana xa abantu bekhuluma ngokuthi khona ake sistop indaba ye-corruption. Siyakwazi ukuthi kule demonstration ekhona mhlaka 31 kodwa lokhu sokubonisa ukuthi khona abantu bezano sebemile sebesilwa yimpi leyo ukuthi basibulale. Kodwa sithi iciniso bazasiceda sonke ngesibuyele emuva ukubana sifele amalungelo ethu ngoba ubaba uMazwi ufele ilungelo lakhe njengomuntu ophilayo njengomntwana weZimbabwe ukubana la imele benefit kuloko kudla kubuya kuma-organization unikezwa abantu ngoba sikokudla kukahulumende kukamnakakwa sikokudla kwezano phefu ukudla kwabantu esinikezwa ngamazwe lawa asibonayo ukuthi siyalamba. So nxa kufika indaba leso ukuthi akulokhetho sesihlala sikhuluma ngayo ukuthi abantu bakhethi bayakhethwa kabanikezwa kunikezwa abantu bezano phefu. So sithi thina hayi bazasiceda ngoba ngesibuyele emuva siza kufela ngazi kufela lokokudla. So esikusho ukuthi icaliwo izano kulungile. Thina iwoga sifuni thina asibo bantu be violence thina sizakwenza ukuthi siza make sure ukuthi ama lawyer ethu ayamela umfowethu siza make sure ukuthi umthetho uyasebenza siza make sure ukuthi ama police ayasebenza nxa kungazange usetshenze konke sisiza kubika kuNkulunkulu ngoba thina kasoze silwe labo thina ngeke sithini thina okwethu ukuthi siphezu kokuthi bona asisebenzisani le violence asikhona ababulala izandla zethu iziklini engeke zangcoliswa izanophiwa so kulungile abakwenzayo uNkulunkulu uzababona thina esikushoyo ukuthi sithi dudu lakho family siphinde futhi sithi dudu umalunga ethu kakhulu asegwande kuward 2 abayibo ababehlala nomfowethu esebenza nabo sithi dudu kiwo njalo mphinde baqinise ukuthi bangabuyela emuva siyaphambila sozabuyela emuva izano izaphuma kuphela noma iyasibulala noma ithini silungisela abantwabethu abazosala bayasala belungisa besiyaphambili angeke sisitotshwe izano esikutshoyo ukuthi nginabantu bonke ngathesi ngithi kusasa sibe sifisa ukuthi bonke abantu babekwazi ukuthi ngolwesithathu siyabeka umfowethu ozazi ilunga le-MDC Alliance mele ebekhona kuleyo ndawo sizobeka umfowethu esizotha kodwa sithi abantu bezano siyalicela ukuthi khona lingalingi ene lingalinga ukubana njengoba lithi lizasiceda lisibulale ukudefend ourselves sizazidefenda ngeke sihlale njengenkomo zamadlozi sibhekile sibulawa kodwa engikutshoyo ukuthi i-youth yonke ama-members ethu wonke sicela ukuthi abe khona umfowethu siyembeka ngesihle kasifuni umsindo thina kodwa bangavela bebuye njengoba besisho ukuthi bazosiceda one by one sizabacela kahle ngesihle ukuthi hhayi thina kasiyi labo sicela ukuthi basixolele thina okwethu esikufuna ukukhulula ilizwe thina esikufunayo ukuthi omunye nomunye ulelungelo lokubana etholele ukudla esikunika sokudla kukamnakako yikudla kwamalunga abantu bonke abaphila kuleli lizwe lasezimbabwe
udaba lolu lubikiwe yini emapholiseni njalo athini ngalo
udaba luhanjisiwe emapholiseni okokuqala bathi umzali ubaba wakhe uthe sesiyakhona ngale emapholiseni wafika wathola i-statement sesikhona kwathiwa kasayine kuphela so ke sithe nxa sibuza amapholisa athi khona hhayi udaba lolu silubambe njengemeda yimeda so ubaba lo nguye osebotshiwe kwamanje laba abanye kabakabotshwa so yinto lathi esimangazayo ukuthi kungani abanye bangakabotshwa yizinto esiloke siyibhizi esiza make sure ukuthi siyainvestigata nathi njengebandla ukuthi kona kungani laba abanye bangakabotshwa sile themba lokuthi umthetho umele usebenze khona lapho then okusitsho ukuthi singabezano ngoba indaba iqale khona emunjini ukuthi umumbu uzaba uzabuya ebantwini ngowezano
ubufakazi bokuthi utshaywe ngabatsha bebandla lezano PF elilabo yibuphi
umazwi utshaywe ngamapholisa esigaba wazotshaywa yibo abezano ngoba amapholisa esigaba laphana bambophile ukwenza ukuthi abezano bakhole ukuthi bamtshaye kahle esebotshwe izandla so yiko esithi khona bona abezano bambulele kuliqiniso akusiyonto efihlwayo yaziwa ngoba lakathesi bakhiphile futhi amazwi ukuthi line liseleyo sizalicatshisa njengobana libonisa ukwenzakele komunye wenu so kubonisa ukuthi khona sithwele ubunzima kakhulu kuleli lizwe ukuthi khona leyo nto thina sesiyibona sesibona ngani yimpi eqondane labantu abangasomalunga ezano phela elokugcina njengebandla sizasebenza nzima ukuthi umfowethu efihle kahle sizancedisa lapho esincedisa khona ngokubana likwazi ukuthi ezimbabwe kunzima ngoba likwazi ukuthi khona izinto zethu sithwele nzima sifunekela lapha lalapha sizazama indlela yoyo sincede siyibandla sizazama futhi lokulandela imithetho ye-COVID-19 ukuthi abantu babuye begqoke ama-mask sizacela wonke umuntu ozabuye egqoke i-mask kodwa sibe sicela abantu babuye sizobeka umfowethu ngokubana ukufa ngaso kufikile akabulawa i-COVID lo muntu okwakuqala ubulewe yizano and sicela ukuthi khona abantu babe khona sikhona ukuba sibeke umfowethu elale ngokuthula. Kodwa ibandla lizosebenza ngendlela zonke zokuthi sikwazi ukuthi umthetho uyasebenza, ukuthi laba ababulele umazwi bayabotshwa bayejele. Sizozama indlela zonke ukuthi ama-lawyers abe busy akwazi ukuthi laba abantu bayajeziswa, ngokubana siyakwazi ukuthi imeda le ngababulali, bonke ababulali kumele bengene ejele. Siyabonga.